Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 kuNhlolanja 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, oyemela izengeza West edalele parliamente umnumzana Job Sikhala namuhla ophunyike ukuyahlala ejele okwesikhathi eside ngoba uMandjebe keceleni isigwebo sokuba ayefika okwenyanga phose ezilichumi 9 months. Abalela amalungelo oluntu bayakusola okwenziwe ngamapholisa esikoleni seSt Faith High School lapho alumise izifundi ezikade zitshengisela zikhonana ngokuphezza kwenhlawulo zesikolo ngezinja. Ukulisana kuyaqhubekela phambili kumalunga e-TCC asekela ozithi nginobhala jikelela waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu, njalo sokuphume amazi ama-audio ebulenjini sebethukana lokwethuselana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Oyemela izengeza West edalele parliamente umnumzana Job Sikhala namuhla uphunyuke ukuyahlala njalo ejele ngoba uMantshi ebeke eceleni isigwebo sokuba ayepika okwenyanga phose ezilichumi 9 months. Phezu kokubekwa eceleni kwaleso sikhathi sokuya entolongweni, uSikhala uphinde wahlawuliswa amadola eMelika angamakhulu amahlanu i-$500, kubika umlondolozi Ndlovu.
Amagqwetha nabalwela ilungelo loluntu bathi isigwebo esethulelwe uSikhala asibamangalisi. UMantshi Ferenc Chakanyuka akazange azihluphe ukulandela inkuthazo eyenziwe ngamagqwetha kaSikhala ukuba athole amacebo edayela phezulu ele High Court andubana ethule isinqumo sakhe. Igqwetha likaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthi uMantshi uFerenc Chakanyuka kakhuluma ngalutho ngomthetho obizwa ngokuthi nguSection 31 of the Criminal Law Codification Reform Act owesulwa engalweni zemthetho kulandela ukukhonona okwenziwa ngabasebenzela iphephandaba leZim Independent uConstantine Chimakure loVincent Kayia okwenza ukuba idayele High Court lithi umthetho lo kawulahlwe. Kulabanye njalo abagoqela intatheli izindaba umnumzana wophothi ngono abake betheswa amacala afanayo. Kodwa igqwetha elikhulu likahulumende uJustice Uladi uthi umthetho lo waguqulwa ngakho ke kulungile okwenziwe lidale likaMantshi. UNkomo uyakwala lokhu.
The law that was nullified by the Constitutional Court, the highest court on the land, in 2014. That notwithstanding, the magistrate proceeded to pronounce a sentence, and Job Sikhala has been sentenced as follows. 9 months imprisonment, wholly suspended for 5 years on condition that he doesn't commit a similar offense within the specified period. Further to that, he has been ordered to pay a US dollar fine, $500.
Ngwethi kwezomthetho oligqwetha umnomzana Fanele Ncube uthi kuyadanisa ukuba uMantshi kazange azihluphe ngokukhangela inkuthazo yamagqwetha.
Ukwehluleka kwamajisti ukulandela lokho kwakhulunywa ngamaluya kuveza ukuba umthetho welizweni leli kawusalandeli.
Kodwa elinye igqwetha unkosikazi Siphiwe Dube uthi uMantshi ulandele umthetho.
Lobanje omajustice belakho ukulandela lokhu okuthiwa ngama-lawyers. Umajustice kulolu daba usebenzise amandla akhe walandela umthetho ngendlela awubona ngawo.
Iningi elisekela umsebenzi owenziwa nguSikhala lithi kuyadanisa ukuba uSikhala utholakale elecala. Umnumzana Comfort Ncebe yenkosi Mpofu ngomunye wabo.
Icala agwetshwe ngalo alikho, njalo icala yalelo lakutshengisela ukuba alikho e-High Court.
Ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo uthi udaba lukaSikhala alulani lebandla lakhe.
Lapho inkantolo ingakhipha amaqiniso abangavumelani lawo, sokuthiwa iZANU-PF ethe hayi lokho nje ebandla leZANU-PF sikujwayele, asonto esingatshona siziginqisa ngayo kumbe sithi sichitha isikhathi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Ziyambi Ziyambi, umphathintambo wezemthetho uhulumende weZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngimlondolozi Ndlovu.
Abalela amalungelo oluntu sebesole ukulunyiswa ngezinja kwabafundi besikolo seSt Faith High School eSerusape eManicaland ngamapholisa izolo ngesikhathi betshengisela bekhonona ngokukhweza kwenhlawulo zesikolo. Omunye wabantwana laba ubikwa elimele kakhulu enyaweni. Amapholisa athi asaphenya lolu daba. Inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu ezigoqela iAmnesty International Zimbabwe, ATUZ, lenhlanganiso yezifundi ezinaso lazo zikhuphe imibiko zisola okwenziwe ngamapholisa lokhu zisithi kwephula imithetho yelizwe. Uhlazelo ludaba iStudio 7 ixoxa lomunye wabakhokeli benhlanganiso emela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, umnumzana Munyaradzi Masiwa.
Into engani iyasikhathaza nxa sikhangela ukuthi amapholisa asebenzela uhulumende bayekela izinja zisiyaluma abantwana esikolweni. Abantwana laba ababanganga umsindo, bebengekho violence. Abantwana laba bebethengisela ukuthi hayi akuhambi kahle lapha esikolo. Siyacela ukuthi imali zama-school fees ziyesihlwe njengoba bona abazali babo bengakwanisi ukubhadala imali lezi.
Ye, sikhangela ilungelo labantwana elokutshengisela kanye lelungelo lokuthi bathole imfundo. Lokhu kutshoni konke lokho okwenzakala?
Lokhu kuyatshengisela ukuthi silabantu kuhulumende abangela abantwana abafunda eZimbabwe. The bulk of abantu abakuhulumende balabantwana abafunda phesheya ngaphandle kwamazwe okwelizwe leli. So siyabona ukuthi babalandaba lodubo oluhlangana labantwana bethu lapha eZimbabwe. Sibona njalo ukuthi nxa uhulumende esenza amapolicy uyiphansi ukuzokonsulta abazali, ukuzokonsulta ababalisi, ukuzokonsulta even bona abantwana.
Pho kungenziwa njani ukuthi kuqedwe lolu dubo?
Luqedwa nxa kungaba le-political will kuhulumende. Uhulumende ngahlala phansi ethi siphambanisa loku lalokhu lalokhu, singakulungisa njani. E-genuine uhulumende engabuya kuzokonsulta, ukuzobuza ababalisi, ukuzobuza abazali, ukuzobuza abantwana ukuthi lifuna imfundo enjani, lifuna ukufundiswa njani, lifuna ukufundisa njani lina ma-teacher. Singaqeda udubo nxa kungaba le-consultation phakathi wethu.
Umnumzana Munyaradzi Masiwa ngowenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe limuze exoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Amapholisa aqhubeke ephenya udaba lokudutshulwa kwabantu emkhosini wokujabulela ukunqoba kweqembu lomdlalo webhola leMelika eleKansas City Chiefs emncintiswane nomkhulu oweSuper Bowl izolo. Kulomuntu oyedwa ofileyo kwalimala abangamachumi amabili kulesi sehlakalo. Kubotshwe abathathu, kodwa injongo yokudutshulwa kwabantu lokhu ayikaziwa, okuyikho okudingwa ngamapholisa. Njengeminyaka yonke iqembu eliyabe linqobe kunkezo yeSuper Bowl liyenza umcimbi obuthanisa inkulungwane zabantu abafola esitaladeni bejabula. Kodwa ngolwesibili, imfanekiso yamavidiyo itshengise abantu abaningi bebaleka kuxokozela ngemva kokukhala kombhobho. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukudutshulwa kwabantu sekukhanya sekuyinto yansuku zonke. Kuyadanisa ukuthi irally engangele Kansas Chiefs sebe after 3 pitching sebewine iSuper Bowl zilandelana, futhi kungaba khona ongafuni ukuthi afike ephazamise ama-celebration. Uma ukunanzelela nje lapha e-America, it would have to be umuntu ovela ngaphandle. Kukalutshwana ukuthi edorobheni ohlala khona okule-team edlala khonapho, abantu bakhona ubazondo ukuthi mhlabe sithini ubadubule. But lakho interesting izindaba azikasi information kakhulu ngabantu laba. Usually sesizwe ngama affiliations abo ukuthi ngama right wing kumbe ama left wing kumbe ama Nazi. Sesizwe lama face group abo, you know, lezi zindaba zibhalayo ama manifesto. Lapha asikezwe intention isihloso ukuthi kade everything points to e right versus left kodwa asikezwe at least mina angabona ukuthi abantu laba what was their persuasion abantu abaphonga ukuphazamisa izigangi kumbe kubekwini
khona ukutholakala kwezibhamu ukubona njani njengoba sizwa kuthiwa umuntu uyenelisa lokuthi athenge umbhobho ku internet
isibhamu sigcwele la eAmerica isibhamu sinjengemota igun industry lapha eAmerica is too big and too powerful. Umuntu nguye ophakamisa isibhamu adubule. We've heard that abantu bethi but then why kusiba khona? Kuyafanana la ekhaya labantu abasibusayo kulo uhulumende kodwa kabenzi kabakusebenzisi kuhle. You know, it's what umuntu does. There's a saying it's better to have it and not need it than need it and not have it. Isibhamu is one of those things ukuthi mhla sifuneka umuntu esokuqekezela uzasifuna khona lapho those 2 seconds laba abayizigangi ayisebabona ukuthi bayizigangi but the gun culture in America is just too ingrained ukuthi beyikhuphe ebantwini njalo the citizen feels empowered and protected and elawe awusoze uphumbe ukuhamba nje uphunga udelela omunye umuntu like asoze aphunga ukudelela ngoba ukwazi ukuthi uthwelele lawo ukwazi ukuthi uthwele the gun is an equalizer so it makes abantu be respected laba bagangayo ayibaganga uganga ikhona ukuganga
umnumzana mkhululi ndabambi yisizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni la Studio 7 ese Ohio konapha eMelika Ukulisana kuyaqhubeka kumalunga e-CCC asekela uzithu nginobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu njalo sekuphume amazwi ama-audio abulenjini sebethukana lokwethuselana ikakhulu ngoluhlu lwamabizo alabo abakhethiweyo ukuthi babe ngamalunga edala lephalamende le-senate ababe kulezi zikhundla baxotshiswa ngumnumzana Chabangu ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga we-Studio 7 ukuxoxa legqwetha likamnumzana Chabangu umnumzana Ngqobani Sithole endawonye lonkosazana Soneni Moyo othi kwakufanele angene ephalamende njalo ongomunye ozwakala esola abanye kuma-audio la nguye osungula lingxoxo
engisolayo ukuthi sekuyenze indlela ekade sisola ngayo uChanisa otherwise uChanisa engenye okwengcono kakhulu laba sebeyenze okudlulisileyo bazenzela ngendlela abafuna ngayo bangasikhonsulti lathi njengama-double candidate bangakhonsulti uchairperson kungabazibisayidela ukuzenzela bodwa
mnumzana Sithole ungathini ngamabizo la amatsha akhethiweyo
ukuthi when izinto lezi ziqalisa kade kulama consultations akade senziwa of course ama consultations lawa angabe engayinkludanga yena umama njengoba esitsho kodwa kulama consultations ayenziweyo kulezinqumo ezenziweyo ama decisions la asebuyile abuye as a result of interim secretary general we-CCC e-consultini u-CCC ufakwa amabizo wona lawo going forward I think lami njengo-advisor in the legal fraternity ngabe ngisithi bayi-includeni usene osoneni ngokuya kwesikhathi because it must be a collective decision eyabantu bonke
ungasitshela mnumzana Sithole ngoluhlu lwamabizo olwaqalisayo ukuphuma lolwesibili
wonke ngokuma kwawo as I speak right now. Kodwa ngikwaziyo ukuthi wena lana amabizo akula mabizo atshintshwayo. And from the instructions that I got, ukuthi amabizo lawo ayevele khona yohambayo. Kodwa kwazokuba labanye abantu abacabanga ukuthi kufuze babe mbaxandile. Batholakale bekwenye indawo njalo bekwenye indawo. Labo yibo engikwazi. wazi ukuthi bazokuba le consultation futhi amabizo lawa abiswa ehofisini ukuthi yikho lokho sokuthetha indawo. Is it legal ukuthi kuhambe ngendlela yona leyo? Sakubona kufanele ukuthi hayi ncomto embayi phambili ungakubambudile akula ngenye indlela kufuze kuyikhona kho kukhona.
Nkosazana Moyo, uyamuzwa lapha umnumzana Sithole, ungathini ngakutshoyo?
Bona kutsho bazenzela bebodwa, thina sasingasatshelwa lutho. Okwamalisti engikhumbulayo ukuthi amalisti ayihambile, kwakulamalisti ayi-2. Amalisti engi-2 azange sibe kwazi ukuthi elinye ye-2 yangikhona yiphi. Sikhone sikuzwa-ke sekuphuma-ke kugazethi nge-Friday ukuthi hhayi yibo laba bantu abakhethiweyo, kusho ukuthi bona bezikhetha bebodwa, thina singazi lutho.
Mnumzana Sithole, kambe ukuthi ngabe kulungiswa njani lokhu?
Ibandla liyabuya lizakhuluma ngendlela okufuze libanjwe ngayo. Umama kangeka complain just because yena utholakale sephandle okuzitholakale kasakho zabantwana. She must be part of the leadership, she must be part of the decision making. Yinto okomplainwa ngayo okwenza ukuthi kube lento yonke le esenzakala yikuthi kwaba le-leadership vacuum kuthi kusini isileti sokuyi-cult, so to speak. Ngakho-ke all those things have to be reversed. Abantu batholakale besenza ama-decisions be-confront i-problem ekhona elizweni as a unit. Ngoba ukuthi abantu babehlala belokhu bekhombelana imini bekhombelana imini akwakhi isizwe. So umama nxa elento akukhonona ngayo kumele ukuthi a-engage u-secretary, interim secretary general, babuye beyimbumba.
Ungathini ngalokhu? Lakhulumisana yini la umnumzana Thabo?
Kuyise sibili ukuthi kwakufuze kuxoxisane. UThabo ngivela sizange sihlale laye phansi sixoxisane. Bese kulamagroupu vele angu-2 ikhokhelwa nguye yena uThabo ngesayidini labo. Thina esiyithi esaqala into leyo laye uThabo lama-double candidate salahlela le khatshana le, akuyese phansi kukhulumiswane kuzwane ukwenzela ukuthi abantu labo besilandele ngendlela eyiyo. Ngoba khathesi kunje abantu vele bayakomplaina ukuthi uthole okuthi omunye umuntu ofake kwilisti yona la akula muntu vele omthandayo lakhahlala khona ngezizathu ezithile. Abantu bayawona phela phandle la. So yikho besicela ukuthi ngabe i-SG iyayehlala ekhansi abuye sikhulumisane njengokuqala into yona le esayiqalayo yama-double candidate.
Kodwa ubona ibandla leli liqina yini njengoba sizwile kuma-audio zaphumileyo ukuthi bekungani kulokwethuselana lokufuthelana lokusolana?
Hayi, mina ngibona zisakwalo ibandla le-KPC alisayiphambili, selifile selibulewe kudala ngabantu bona abayibo abazithi bona bafuna izikhundla. So yibo ababuyileyo batshelela usengeza eceleni bathatha into le-raisa kwelinye izinga le esingalaziyo ukuthi lizinga elinjani. So i-KPC vele kasekho lapha koBulawayo.
Kodwa ubona ingani kule kusasa yini kuleli elikamnumzana Chamisa? Sibonile umnumzana Siziba lomnumzana Chivaya behamba beqoqa abantu.
Baba umnumzana Chamisa engayekela i-dictatorship, hayi engakhokhela kuhle ibandla lakhe, but engabe lokhu econtinua ngakhona lokho akwenzile, hayi lalo aliyindawo ibandla lakhe.
Lo ngumnumzana Nqobani Sithole, igqwetha elimela umnumzana Sengezo Chabango zithi ngunobhala jikelelo we-CCC ubexoxa indawo enye lo nkosazana Soleni Moyo owebandla le-CCC.
Zimbabwe.
Okwamanje wothi sizwe udaba luveza imibono kahulumende weMelika.
I-United States ikhangelele ukwamukela abangane bayo bomanyano weNATO eWashington ngesikhathi sehlobo emkhosini wokuthakazelela ukusungulwa kweNATO eminyakeni engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 edluleyo, kutsho umeluleki kugatsha lwezomvikela olwe-National Security umnumzana Jack Sullivan. Ekhuluma emhlanganweni lentathelizindaba esigodlweni seNATO, uSullivan wengeze wathi umhlangano lo uzaveza iqiniso lokuthi umanyano weNATO mkhulu, uqinile, futhi ubambene ukwedlula ezikhathini ezedluleyo. Udaba olumqoka oluzahlafunwa emhlanganweni weNATO lo eWashington ngoNtulikazi ngolokubambana kwalumanyano ekusekeleni iUkraine, kusho umnumzana Sullivan. Wengeze wathi, uPutin ubelokhe elethemba lokwehlukanisa lumanyano, kodwa namuhla sizwile futhi ukubambana okuqinileyo okungakaze kuzamazame kusukela kuqala lokhu kuhlasela kweRussia ngobudlova eminyakeni cishe emibili edluleyo. UPutin ubekhangelele ukubona usekelo lwethu ludeda. Namuhla ngizwe izithembiso ezintsha ezivela kumalunga eNATO asekela ngokubambekayo abantu baseUkraine abalesibindi abalwela ukuvikela ilizwe labo. Mayelana lokubambisana umthwalo, iMelika ikhangelele ukubona amalunga eNATO amanengi egcwalisa isivumelwano sokubhadala isilinganiso sokubili ekhulwini i-2% semali yokuxhasa iNATO. Olunye njalo udaba oluzakhulunywa emhlanganweni weWashington ngolwendlela yokuqinisa ingatsha ezibumba izikhali zokuzivikela ukuze sandise ukukhiqizwa kwamakhono abalulekileyo, kusho umnumzana Sullivan. Wengeze wathi, futhi akukho nje mayelana ngezinombolo, kumayelana ngemihlobo yamakhono okudingeka sitshale kuwo. Ngoba impile eminyakeni emibili edluleyo isifundise ngokuguquka kwendlela yokulwa kusetshenziswa indlela zakulezinsuku i-technology, futhi iNATO kufanele ihlale iphambili kulokho. INATO isiqalile ukujulisa ubudlelwano bayo labangane bayo emhlubulweni we-Indo-Pacific, kuchaze umnumzana Sullivan. Lokhu akukho mayelana ngokuletha iNATO e-Asia, kumayelana ngokusebenzelana ndawonye labalomqondo ofanayo e-Indo-Pacific kungxaki ezithinta umhlaba wonke ezifana lezobulembu, i-cyber security, ezomnotho, ukwanda kwezikhali zembubhiso eze-nuclear, lokusebenzelana ndawonye kwe-Russia, i-China, i-Iran le-North Korea, phakathi kwezinye izindaba. Abacebisi kwezomvikela abavela ku-NATO baphinde baxoxa ngesimo se-Middle East, okugoqela ingozi elethwa yi-Iran ekuzinzeni kwalumhlubulo kanye lombono wendawo elokuthula ephumelelayo exhumeneyo. INATO ikhangelele ukwamukela iSweden maduze njengelunga lesi-32, kutsho umnumzana Sullivan. Umhlangano weWashington Summit uzaqhubeka ngokwakha umanyano wezomvikela lo obalulekileyo njalo olamandla owaziwa ngokuthi yi-NATO.
Veli lalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Esigabeni sabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosazana Mildred Nkomazana othenga impahla yeDubai ezithengisela abantu labasomabhizimusi eZimbabwe.
Kuyasebenzeka khona ma usabambile sizothi kuyasebenzeka, kodwa akuyona indawo ukuthi ngazitshela ukuthi uzosebenza nomtheli. Angeke ngize ngisho kuyakumele ukuthi nje mayekuthi ithuba mhlawumbe likuvumela lapho ephoketheni zivuma, kuyakube yinhlakanipho ukuthi kube khona into oyenzayo eceleni. O mayekuthi uyabubona ukuthi hhayi vele ngenelisi, njengoba ngiye ngabonisa laphana insimbi zemoto ukuthi uyakwazi ukuzithenga lapha uzihambise ekhaya. Ma ungakwazi ukuthi uvule indawo enjalo yokuthengisa, uvule izithuthi empahla nawe yakwazi ukuthi uphile ngoba yindlela abantu abaphila ngayo silokuthola izicelo zokuthi sifuna ama perfume angaphe ama perfume sithi siyawathola bese sithumelela amafoni ama refurbished phone manje ukuthi bekhona abafunayo siyabathengela futhi sithumelele ama laptop brand new and refurbished nakhona ngiyizinto engiyenzayo manje ngitholile umuntu othi uyafuna ngiyathenga ngiyenza isiqiniseko sokuthi umuntu ukutholile kumbe zinwele zona lezi ama-Brazilian Italian Peruvian ngiyenza isiqiniseko sokuthi umuntu lokho sikakucelile ukutholile kuye kwafika ezandleni zakhe ngoba kufike kuyimali yakhe ngingashisa sengile eminyaka ngiqale ngo-2020 ngisathengela abangani mangiyekhaya ngiphathela abangani mangiyekhaya ngiphathela abangani kwaya ngaze ngaya ngabona ukuthi ngiyabe ngibathola abanye abantu ithi ngiqalise ukuthi ngithi ngathola mhlambe ihlanzana labantu bese ngiyahlanganisa sengifaka ku-Korea bese ngithumelele ekhaya.
Sizokuthiwa kathesi kulabanye abafuna ama-t-shirts amaningi kakhulu usithela ngamakujanga lokho.
Yebo ngilaye ubhuti uqale ngingathi ngemva kokusha kwe kwemisakhayana ukhona ubhuti engithumelela kuyimali esuke eSouth Africa so saye sathi sixoxa nje esithini uyazi ngifuna i-iPhone angazi ukuthi ubuya nini ngithi wawungakazi ukhulume ngoba esihlelisanga namangifisi okwamanje sengizobuya mnyaka ozayo ngoba sengiphuma ekhaya ngibekakade wasesithi kulungile ngase sithi ngaphandle kwayo yodwa zikhona ezinye izinto engingamtholela zona ezithengiswayo ngoba ngijwayele ukuthi ngumuntu onjani othanda into zebhizinisi wasesithi yazi ibhizinisi yilize lesibongo sami wasethi hayi ngizokuxhumanisa-ke nabanye njengoba imisize manje kwatha ngiye ngixhumanise nabanye mhlawumbe sebengakhona ukuthi bezame ukuthi bekhompere izinto eziphuma e-South Africa bhotwana ngeziphuma ngapho babone ukuthi iqualithi njani yikho-ke ukuthola kwani ubhidi yena loyo ofake i-oda bengihambe benempahla ebezihambile ezinye zasiye ethinoyi kulo munye ukuthi olesitolo lapho ithengisa impahla so lami ngase ngifake zami abo-handbag nezinye nje izinto ezimbalwa njezazikhona ngase ngithumelele zithe zifika wase ngifakela umeseji ukuthi akula yini into oyithumelileyo yokuthengisa ngathi yebo kukhona izipa zikhona wasesithi zikuthi ngamlayela wahamba wazithatha hayi kusho ukuthi wazithandi so ngemva kokuthi athengise lezi wasesithi mbone ngathi sokumele ukuthi yinjani sivele sisebenzisane kube la masamashet engiwathumeleyo nomunye layo ubhuti futhi laye ngakithi kule sitolo edolobheni phakathi koBulawayo.
Unkosazana Mildred Nkomazana ngothenga impahla kwele United Arab Emirates ezithengisela osomabhizimusi labanye abantu kwele Zimbabwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDubai. Okwamanje wothi sizwe imibono yabanye abalaleli beStudio 7.
Studio 7 njani balaleli nabasakazi. Hawu ngithanda ukukhuluma ngobaba lo Angliston Sibanda lo. Halo yena akaziphumele nje egceni ukuthi hayi mina akuna politiki engiyihlazelayo mina ngikhulumela izanu PF kuphela. Ukuthi hayi naye lisela njengabanye.
Litshona njani basakazi? Ontunga labojonga iyatshona basakazi. Sele sibulele ngokusikhiphela iprogramu yekuseni liya. Hayi libatshele ukuthi abantu iprogramu yekuseni bayifuna. Iprogramu yekuseni kayiphendleli. Hayi 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 basakazi. Iprogramu ekuseni lanakabini besibale sizungu vele ekuseni kakhulu
sibingekela inkundla silitshona njani basakazi. Hayi u-Angliston Sibanda namhlanje uhle wacaca ucacile mpela ngendlela obekhuluma ngakhona ukuthi hayi sikhulumele sesizano lesi sicacile mpela vele akusasethusi sihlala sisitsho thina sithi undoda lo sikhulumele sesizano lo namhlanje ucacile mpela ngoba yonke into eyenziwa yizano uvumelana layo sikhulumele sesizano lesi
salibonani kwistudio 7 njani lonke basakazi abalaleli abahle abasakazi abahle nginathanda ukubonga lina kini basaka elisethulela indaba ezinhle ezijulileyo indaba ezilohlonzi kuntungamile kompana kuChris Gande kuGibbs Dube kusithandekile mhlaba siye kudabo kancube khona phana ya zimnandi indaba zenu.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-live talk lapho abesifazane abaxoxa khona ngendlela ezithiyeneyo abangasebenzisa ngazo ukuthi baziphakamise kwezamabhizimusi. Singakehlukani sobothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Oemela izengeza West dalele parlamende umnumzana Job Sikala namuhla uphunyuke ukuyahlala ejele okwesikhathi ngoba umanje ebeke eceleni isigwebo sokuba ayefika ngokwenyanga ezifika 9. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo nguDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.